Munye wabakhokhela umsebenzi wokuzinikela ukubuthanisa impahla enkonzweni eye-Presbyterian Church eHarare, unkosikazi Rene Dance, uthi umcabango wokuthi base enye impahla uyasiza kumakhelwane eMozambique uza ngemva kokunanzelela ukuba sekukunengi kakhulu lokho sekuthe kwasiwa kulabo abawelwa yile ngozi eZimbabwe.
Here in Zimbabwe we have been so blessed and we have had absolutely incredible support from all the people of Zimbabwe, from all the different communities
in Zimbabwe, from some of our neighbors. Emazweni angumakhelwane. Sasesifuna ukuba kulesidingo sokuba sisize abeMozambique njengoba beyibo abalahlekelwe okwedlulisa amalawulo. Sina ngapha usizo esiluthola ngolokubona ukuba lezi ndawo ziyavuselelwa njalo sasesibona ukuba lapho esibuthanise khona okuningi kakhulu sithi omakhelwane
kusenjalo abanye babamele basizakale ngalolo sizo osolubuthaniswe ilizwe lonke bakhala ngokuthi alufinyeleli kibo ngoba lutholiswa kukhangelwa ukuba ungubani njalo ungowebandla liphi lezombusazwe. Omunye wabalokhe bengakalutholi lolu sizo aluzwa ngendumela ukuba lumnenge kwamagama kungugogo Simango waseChimanimani.
Kusikapetila asisake sisi sakatanga kunyoresa kuti tabudiri wange dambudziko.
Asika lutholi kuna lolo sizo la nxa kuyithi esaba ngokuqala ukugcwalisa amagama ukuthi sevelwe ludubo kodwa isimanga yikuba kuthiwa abangaladubo njengathi kuyakukhangela nje umuntu engezwa kusithi akafuni kukunikeza lolo sizo uyazidlulela nje anikeze amfunayo. Abakubutho baze basitshela ukuthi singaze sakhalaza kibo njengoba bona besebenza belandela amagama abantu ayabe elotshiwe evela kulabo abenza lokho. Bathi bona kungekho abangakwenza.
UZulu eHarare usole kakhulu lokhu kwenza kwababela impahla lokudla kulabo abehlelwe yingozi ebangelwe lizulu lesiphepho elecyclone Idai, eChimanimani leChipinge lakwezinye indawo. UMnumzana Charles Nyoni ngomunye wabaveze insolo ngezenzo zababela uZulu weChimanimani, Chipinge lezinye indawo lolo ncedo.
Into nje edanisayo ukuthi uminista uJulai Moyo uye lokhu esayala nakathesi ukuthi uncedo olukhiwayo ngaseChimanimani olwabantu abadihliselwayo izindlu yi-cyclone Idai luphiwa alongama-political lines. Mina njengomunye wabanye abalela inkululeko ngahamba ke nami eChimanimani ne-organization ehambisayo uncedo okuthiwa yi-Mira Commissions khona ngale siyachiya ukudla esasikuthwele. Liqiniso sibili ngahamba phansi kuyabona ukuthi kunokwenzakalayo. Liqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto mayelana nokuthi usapota ibandla liphi njalo ungebandla liphi.
UNyoni uqhubeke ethi kuyayandisa kakhulu lokho osekusenzakala.
Nxa sekusetshenziswa indaba zamaphathi ukuthi abantu bathole ngazo usizo kusitshengisa nje okusegcekeni ukuthi vele ibandla leZANU-PF kalizinikelanga nje ukuhlalisana nabanye kahle njalo kalizinikelanga ukuthi litshintshe liguqule libe libandla elingemuleka phakathi kwelizwe ngoba lithatha i-advantage yokusebenzisa ngaziphi indlela ukuthi nje likhalise abanye abantwana thina sonke singabantwana balapha eZimbabwe. Le yinto nje engabanga kahle njalo yinto embi kakhulu okuyikho okumangalisayo ukuthi umuntu omkhulu njalo orespekthwayo njengoJulai Moyo nxa esala into le eyenzakalayo uyabe esala esithi kuyile esithi ngamanga yini khona kuyinto eyenzakalayo sibili esizibonayo thina kodwa nxa singahamba khona ngayo.
Uhulumende weZimbabwe uveze ukuba sebefika phose amakhulu amathathu abalahlekelwe yimiphefumulo engozini ebangelwe lizulu lesiphepho elecyclone Idai. Kubikwa sekulabangamashumi amabili lasitshiyagalombili asebetholakale kusetshenziswa izinja kanye lababikwa bengcwatshwe kwele Mozambique ngemva kokugeleza ngemifula abangamashumi ayisitshiyagalombili lambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.